Thola impiwe emibi eyokuthi ezumba maramba pfungwe amamembers eCCC ayachaywa ayathuselwa ayabhuqwa echaywa amapolice ezimelele sithwele omunye umbiko sisombuko njalo ukuthi ngaphe wedza sebechise izimota bachaya abantu benza abakufunayo amalunga ezana uPF bona abomthetho bazimele mpo ngalokho sibona ngani sesiza sokwenele abantu sebesithi kambe ungasokufa kuyini iconstitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi abantu balamalungelo okukhankasa njalo okudibisa lapho abafuna khona siyamangala upresident uya proclaim ama election ibandla lakhe lidle ubhova selisithi ezinye indawo zingenwa noge areas ngalokho sesibona ngani izana uPF sizenzela amathanda sebethatha umthetho bawenzo wabo bawufaka esifameni sabo ngalokho asifuni kusasa ukuzwa sokuthiwa abantu beZimbabwe kakhulu iCCC ilodlame iconstitution isivi iyasipha amandla okuzivikela akunamuntu ongaphongukutshaywa nje ethule esithi tshaya ingalo le tshaya isiphaqa le tshaya lapha sibona ngani sokwanele mahlabe zulu kuhlala sikhuluma sithi siyatshaywa kwenza abanye abantu labo basubele hayi singake satsho ukuthi yenzani lokhu kodwa sibona ngani sokwanele ukuthi libanengi endaweni zonke libanengi lingamajority ngithole wedza ngithole uzumba kodwa ke asithandi ukuthi sithi abantu bachayane amandebele athi zidle zithobelene sizamile ukuthobelana lalaba abantu singafundi sigwaqa ngoba sibona ukuthi udlame luzala udlame izanu bayayitshotshozela ngoba bahamba labantu abasenza amapolisa bagqoka iuniform balembhobho konke lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bathathe umthetho bayawenza owabo kube le civic unrest kube lokulwa kwabantu lapha eZimbabwe esingakufuniyo yiko ke sithi izanu kayibamba izinja zayo thina senza izinto ezisemthethweni ngoba siyakhankasa senzela ukuthi lathi iminyako zayo sivote ngokukhululeka abantu kethe abantu ababafunayo asihozeni ugame udlame singatshotshozela udlame udlame alukhethi mhlobo alukhethi party
manje njengebandla lina lithini
thina sesibhalele iSADC le African Union sibazisa ngodlame olenziwa izanu kuthina kodwa la iSADC le African Union isithulele zwi angazi bebafuna ukuthi ilizwe leli silingatsha yiko sebeza kugijima lamanzi abantu sebephelile ngezikhathi zegugura hundi bathula bathi zwi khathesi sebethule njalo yiko ke asithandi ukutshotshezela abantu ukuthi babulalane thina sifuna ukubusa abantu hhayi amangcwaba.